Uganda ngimazi kuhle ngimazi njengobaba njengobhuti kimi decide ukuba sonke parliament ngoba parliament ngimthole last of last year ngo-2019 but all along ngimazi njengobaba ngoba sisonke partini ube ngumuntu onguye wasithiyela ku-youth league besuka ku-youth league besiya ku-main wing ibe sasibonela kiwo zonke izinto ze-youth league ngoba basifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani kulidwa njani abantu baphathwa ngayiphi indlela so into engisizwa namhlanje ukuthi usibaba usibanda ngaseko angizange ngibhilive ngithethe isikhathi ukuze ngibhilive ngoba ngifonela abantu abangu-5 ngibafonela ukuthi ngizwe ukuthi liqiniso yena and into eyenzakalayo ngobaba usibanda bekuthi nxa kule yinye into yezileyo ube ngumuntu lwana ongabhodiyo sekutshele khonapho kuthi ndoda lapha sokule nto enje eyenzakeleyo it's either ngokuhle kumbe ngokuthi ukutshela khonapho aku-advise futhi so ukuthi kuba kusibanda silahlekelwe kakhulu
ungigcine nini njalo
mina ngimgcine last of last week siseparliament sasihlezi sonke phakathi eparliament siqeda ukutesta for i-COVID-19 and wayephume e-negative so far lokhu esikhuluma ngamafoni ngoba le into ngicabanga ukuthi namhlanje kube yi-eye opener to everyone obelokhu engakubhilive ukuthi i-COVID ikhona so le into le vele inzima okwakathesi abantu bakhuluma ngembiko asikezwa lokuthi ama-arrangements angikhona aminjani so sakhuluma ngembiko
wayesebenza njani labantu ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu ngumuntu wabantu ezithobile hambe
ngumuntu obekwazi ukuphila labantu ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima because ngithi ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi okubalisela ugatsha lwe-transport and welfare eku-province and ubemake sure ukuthi isikhundla sakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangkhona siye ku-constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama-youth kwangale esenza ama-projects amaningi abalisela abomama abontanga esincusa ukuthi sizobona nathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa njani nxa e-establishe ama-projects abomama so ubaba usibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu ube ngelamuntu okuthiwa lowo ngwaliphi basa when it comes to i-development ube ngakwazi ukuthi kule-political party ubekwazi ukuthi kule-development development comes.